Mina ngilokudana silokumangalisayo. Ngibuye njalo ngethuke ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini. Kumbe mhlawumbe abantu babele izinjongo ezishiyeneyo. Ngiyese ngifithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokho ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo. Kuthi mhlawumbe la kathi sabasifisela okuhle. Ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwe gijima. Uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azagcine sehamba. Ehambe bese gijima. Abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso lwanodlulileyo obunzima kakhulu. Oyiwo kade esithese sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe lezimbabwe. Ngitsho la izolo kusese-1980 la ubani kusese-izaphu nezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo. Kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunjani. Kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho khokelwe babumnankagwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphonga ungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu lokwana landilani okwade kungaphathelana ngale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke ngala mazwe ngawo eBotswana upresident umongameli weBotswana ukuthi uthini khangele South Africa uyabuya kade soRamaphosa uyabuya leqembu liqula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lwethu luhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe. Kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu. Thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule. Njalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika. Ukuze imkhulumele lo hulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso, ubona ephumelela yini khonapho?
Ngibona ingani ikudlalisa imali, kudlalisa ama-resources ukuthi kudingwa umuntu ozake asikhulumela le Melika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi, kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni, ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami ngibona ngani umthakatho khona osilethela ama-sanctions ukhona lapha eZimbabwe. Yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla lezanu PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi lungele loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyelobha siyecela ukuthi kaphume. Umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abamelele izisebenzi, sikhangele amalungu ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basestokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phande sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule, isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu veZanu PF kuphela bona labo abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphathamandla zeZanu PF ngabane ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayazi impilo yabantu ukuthi abantu beZimbabwe banjani. Kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela. Ngabantu abalahlekileyo labo. Into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakeza. Umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke weZimbabwe. Bonabo abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini. Abahluphekayo nguzulu wonke, ama-sanctions ahlupha uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo. Into mina emangalisayo yikuthi kanti bona abantu bona balamehlo anganani ukuthi besuka khona le America amehlalo lokukhali ayibona isimo lokuthi lo eZimbabwe lapha besethilwa ikubona uSiril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengoSiril Ramaphosa wena ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident eBotswana amadoda anjengana lana nxa ungazitshela sika lezi zinto ngamele ukuthi wena upresident ongamqamba kade sona even uDonald Trump cannot match Siril Ramaphosa
kuyiphethe baba uNdlovu
singathi thina umgabe wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluza ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona umuntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu hathi ngomlomo hathi kuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle umnankagwalayo kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle njengoRamaphosa.